So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamkela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 19 Nhlolanja 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
were already agreed upon by our leaders, His Excellency President Mnangagwa to the Republic of Belarus.
Belarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba ukuthengiselana imitshini yokulima lokunye okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili.
Kwakusithi aveli savumelana ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise ebudotsheni zila lapho abantu abazathengisela khona, bese sibisa-ke bona laba abayabe bebhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe.
Bekuyiziphithiphithi kudoniselana phakathi kwamapholisa kamansipala labaphila ngokuthengisa koBulawayo namhlanje ekusunguleni kohlelo lokususa abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kakhulu ku-5th Avenue. Namuhla uZulu waseMelika omanyene ukunanza ikhefu ele-President Day lona elaqala ukunanza ngomnyaka ka-1879. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Belarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba ukuthengiselana imitshina yokulima lokunye okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa kulabanye abathi kababoni okutholwa iZimbabwe kweleBelarus okwenza babe lomcabango wokuthi lobu yibudlelwano benkokheli kuphela, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubudlelwano bamazwe la buncone namhla ngabamele uhulumende wakwele Belarus loweZimbabwe ngesikhathi behlolisa izivumelwano ezalotshelwana inkokheli yamazwe la. Ekhuluma emhlanganweni owenziwe phakathi kwamazwe obona ngobudlelwano phakathi kwele Belarus lamazwe ezikazi e-Afrika ubujonge ukuqinisa izivumelwano zokuthengiselana,
which were already agreed upon by our leaders.
Silungise ubudlelwano obavunyelwana inkokheli yethu njalo ukuba sikhangele ukuba singasebenza sonke njani ukulungisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa lapho esiya eBelarus.
His Excellency President Mnangagwa to the Republic of Belarus.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Rufina Chikawa osaphethe isikhundla somphathintambo wohlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
From the time when His Excellency President Dr. Emmerson Mnangagwa visited Belarus in 2016, when he was then the Vice President of the Republic of Zimbabwe, to discuss cooperation between the two countries.
Ngesikhathi umongameli Mnangagwa esethekelela eleBelarusi wahlangana lomongameli Lukashenko lapho okwalungisiswa ugatsha lwezokulima ukwemba lezinye ingatsha.
Ingcitshi kwezomnotho zithi loba nje kuqakathekile ukuba leZimbabwe lidlelane lamanye amazwe wonke, kumele kucace ukuba ilizwe lithola imali enganani ngobudlelwane lobo. Ziqhubeke zisithi akucaci ukuba eleZimbabwe lizatholani okubambekayo ngokuzwanana leBelarus. Enye yalezincitshi esebenza lenhlanganiso ye-Disability Center ngumnumzana Masimba Kuchera.
Okuqakathekile sibile ukuthi iZimbabwe ibe lobudlelwano lamanye amazwe, njalo izivumelano lezi zinganceda ilizwe sibili. Kodwa udubo esilubonayo thina yikuthi iZimbabwe ma isenza izivumelwano labo China, labo Belarus, labo Russia, uyabe kule mfihlo phakathi.
eleZimbabwe lalobelana izivumelwano zokwemba, ezokulima, ezokuthekelelwa kwamanye amazwe lokunye ngomnyaka ka-2023. Ukusenjalo, isigodlo sakwele Namibia namhlanje sibambisane labe-Museum of African Liberation besenza isikhumbuzo sokuthakazelela impilo kamuyi uHyde Heipo owayekhokhela eleNamibia. uHeipo uchazwe njengomuntu owasebenzela ukuthi uZulu wezikazi leAfrika athole uzibuse. Omunye okade esembuthaneni lo ngumnumzana Methuseli Sibindi othi eleZimbabwe likhala ndawonye eleNamibia.
INamibia yayikhona kwi-inauguration kaMnangagwa neSouth Africa neMozambique. That's why iZimbabwe ikumbula lo former president weNamibia.
UHeipo ubhubhe mhlaka 4 kuyona lenyanga eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili 82 wabulawa ngumkhuhlane wemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Bekuyisiphithiphithi kudonselana phakathi kwamapholisa kamansipala labaphila ngokuthengisa kobulawayo namhlanje ekusunguleni kohlelo lokususa abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kakhulu ku-5th Avenue. Amapholisa athi asungule lolu hlelo ngenhloso yokuhlanza idolobho leli eselingcole kakhulu ngenxa yabantu abenza santando bethengisela ndawana yonke. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Bakhala ezimathonzi abathengisa besithi uthenga bethengisa bekubaphathisa ekwenzeni iimuli zabo kepha bengaxotshwa bazaphila ngani. Unkosazana Ethel Muroyiwa ngosakhulayo labantwana ababili.
Thina silabantwana silamadoda siphilisa abantwana bethu ngokuthengisa emgwaqweni khonokho. Sihambisa abantwana ezikolo ngakhonokho akula sizafunda. Safika kubo form 6 kodwa kasisebenzi usenjakula. So nxa sesisuka emgwaqweni asikwazi ukuthi siphilise abantwana bethu njani. Yinto esizwisa ubuhlungu thina kithi njengabazali.
Umfelokazi ugogo Mayi Mafumo uthi uzagcina njani abantwana engasathengisi.
Bayasisusa emakethi asiwazi ukuthi singaphilisa njani abantwana. Abantwana bayahawula, isikolo zivuliwe, kulama school fees, kulama exam fee, abantwana bafunda ngamafoni, amafoni akhona ayajuswa. Lapho sihlezi khona kubhadalwa amarenti, kubhadalwa amagesi lamanzi. Kusibona ngathi sokukusizimela kodwa siselizwele lakithi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabathenga bethengisa abebulawayo Upcoming Traders Association unkosazi Zanazile Mpala yena wamukela uhlelo lokususwa kwabantu abathengisa okungekho emthethweni.
Khathe sizosiminyene akuhlela order one i-city council ayisabhenefithi lutho naso sithengisa mahara emgwaqweni wayo and thina kuqala nangange stand. So ngangile change kunenge akwenzayo empilweni ngokuba le stand. So mbona ngathiwa kungaba le stand kuzaba le order ngoba nxa sinje siminyene abanye kabatsheleki ngaze batshele ukuthi asifineni kuba ngumsindo abantu abazwisisi.
Ugogo uRose Nyathi ngomunye wabasekela lolu hlelo othi sokungcolile njalo sokunobuchapha obesebekayo kobulawayo okuyindawo eyayisaziwa ngokuhlanzeka.
Mina asifika ngalo okwenziwa yi-City Council imvumelana lakho. Ngoba izinto bani nxa ungabuya emakethi uzobona idoti lapha emakethini ubandukani awusozivumelani lapho. Kodwa kulabanye abangavumelani lakho abathi ngaye bona bathengisa ngenkani basithathele thina izitendi thina basithola khona kuhlale lokho kungcolisa. Hayi mina ngithiphansi zedoti forward cleanliness forward ngalokho okuthiwo ngu-City Council.
Inkokeli ye-ZANU PF kobulawayo ibikwa yiyo egcwalisa abantu ukuthi bathengise okungekho emthethweni ngoba idinga abalandeli. Ukhansela ka-Ward 1 emele ibandla le-ZANU PF kobulawayo umnumzana Josiah Mutangi ulandule ukuthi ibandla lakhe lenza into enjalo.
Look, I saw Kiniso. Yes, I'm coming from ZANU PF. But I want to go to market to the end of SGNL. Tina njenge council sibathatha njengabantu abafuna indawo sokuthengisela kungela ukuthi uvela kuyiphi ibandla.
Umsekeli kameya kobulawa uNomzana Edwin Dlovu uthi bafisa ukulungisela abathengisa emgwaqweni indawo ezijiyeneyo zokuthengisela hathi enzikini yedolobho emzameni yokumelana lokumemetheka kwemkhuhlane efana le-cholera.
Bakusisi aves avumelane ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise kudetshwe emzila lapho abantu abazathengisela khona. Bese sivisa ke bona laba bayabe bebhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe. Hatsho kwenzakala kathesi ngokwenza njalo siyabe sihlina ke idolobho silihlanza ke ukuthi kube yindawo ehlanzekileyo. Ikanti kunqabele ukumemetheka komkhuhlane lo sivamile elizweni.
Ukususwa kwabantu abathenga bethengisa kobulawayo kwenzakala ngesikhathi isimo somnotho sisiba nzima okwesabekayo. kusenjalo kulabanye njalo abasusa emadolobheni athiyeneyo agoqela iPlumtree wangePindura lapho sebelayo ukuthi bazisukele emgwaqweni bengakadudulwa ngamapholisa. Ngimaresito 7 ngoBulawayo, igama lami ngenzwa Jesus Banda.
Ibandla lezanupiyefu kusobala ukuba lifisa ukubisela umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni ngokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2028. Okwamanje abatsha abakubandla leli sebeqalile ukukhankasela ukuba angene esikhundleni lesi loba esesebenzela isigaba sakhe sesibili esehofisini likamongameli elingelokugcina njengalokhu okuphawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Baningi abakubonayo lokho abathi kabasoze bavume ukuba ibandla elibusayo likwenze, kubika uGibbs Dube.
Okwamanje sebetshaya isilogani abatsha kubandla leZANU-PF esithi uMnangagwa kumele ancintise kukhetho ngomnyaka ka-2028 loba isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi akumelanga umuntu edlulise iminyaka eyisitshiyangalombili esesikhundleni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi kabakakhulumisani ngodaba lolu, kodwa wonke umuntu ulelungelo lokukhankasela ukuba uMnangagwa abuyele esikhundleni.
What we do as ZANU-PF is we pander to the whims of the people. If the people want that change, and if the people communicate that, then there will be those changes. Understand that the laws and the constitution and the democracy is about reflecting the will of the people. If the people want that, then they'll have a referendum. If they do not want that, then we are just going to continue with the constitution as it is.
Ukhokhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZipra Veterans Association, uMnumzana Pastor Magwizi uthi kumele umbuso wabelwane hatsho ukuthi uMnangagwa abuse aze agugele ehofisini.
Umuntu engazazama ukukhampenela for 2028, but i-2028 yabona kubangakafiki izinto zezizibi ingasendawon abantu bonke bobabele ukuthila yebize kungafinyeke kuxokozela njengamazi kel umbuso wokuzivuthanisela vele athi ngowokuzivuthanisela sefanayalo kade kukhona kwamgabe wathi wacina ngazathi usuhambena kudinas lawona lowo ungayenza khona lokho ngoba sekushedekile vele kwekuna kwezinto zangkhona ezenzakalayo ngoba nangokuthathwa kwamandla o-legislator sisaba kwezekuyenzakala kwezinto kuthi ukukhomba khona lapho ukuthi khona kothi isikhathi abantu bayefuna ukuthi baqhubekise umbusowabo.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ukuza imhlolo ngokufiswa libandla elibusayo.
Sibona kusenzakala into ebisenziwa ngumgabe, into ekade isenziwa ngumgabe bekuthi ama-youth kubuye lalo uphiko lwabomama uze sekuthiwa hhayi vele sesimu-endosile umgabe. Yikho esikubonayo khona lokhu kusenzakala, futhi into emangalisayo yikuthi uMnangagwa akalazo yini inhloni zokuthi kubonakale ukuthi akula new dispensation abeyenza even ikhu ukuthi uzenzele wayezenzela yena yedwa. Njalo kutho ukuthi sokuhle kuzitsho khonokho ukuthi ubesimbala ukuthi khona i-term of office yakhiphelile, kodwa ngenye indlela kutho ukuthi uqalela phansi. Kuyinto edanisayo kakhulu lokho bakuthi
ubona nganofisa ukufela ehofisini kumbe kuyini lapho kwenzakala.
Iye vele ufuna ukufela ehofisini sesike sakutsho ukuthi ukungalungiswa kwendaba yegugu rawundi kuzakwenza izinto eziningi kakhulu eziyangisayo zisenziwa yiZANU zisenziwa ngomnangagwa. Kutho ukuthi ngenye indlela naye ufuna ukuphuma njengomgabe. Manje asazi ukuthi ngoba lozamkhipha njengomgabe ngoba yena nguye okhipha abanye njengomgabe.
Mfundo Love Momaduku ingcwethi kwezemithetho njalo okhokhela ibandla le-National Constitutional Assembly uthi akulunganga okwenziwa libandla leZANU-PF.
This idea of a third term is totally undemocratic and ought not be pursued because there are very good reasons, not just in Zimbabwe but all over the world, where presidential terms or in fact terms of offices are limited to two terms. It would be to be very retrogressive in our country because we used to have a constitution that didn't limit the number of terms a person could serve as president.
Baningi abathi kubi kakhulu okwenziwa libandla elibusayo loba kusekelwa ngamalunga ebandla leli. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
IZimbabwe ibhekane lodubo lwendlala njalo iWorld Food Program ithi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million abadinga usizo lokudla. Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ekhanya nalelo dubo lokuguquka komumo womkhathi osekubangele ukuthi kutshintshwe indlela zokulima, usikhwicamfundo Thafazo Mabhawudi owesikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezishiyeneyo, hathi ukulima isilimo esisodwa njengolokho obesekuvamile. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komumo womkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Africa Voluntary Carbon Credits Markets Forum, umnumzana Angliston Sibanda.
Umumo womkhathi uyaguquka, so ke lokulima kwethu indlela esilima ngazo kuqakathekile ukuthi sithathe indlela ezenza ukuthi sithole okunye okuncane. So nxa silima nge-permaculture kwenza sanelisi ukuthi nanxa kunye kungatsha kodwa okunye siyadobha, futhi nxa sisenza i-permaculture thina phela silolunye uhlobo lokulima okuthiwa i-regenerative farming, okutho ukuthi nxa ungalima ungasikilime amabele akho ukuthi uphinda uthi phakathi kwamabele ulime ulime amazambane, ulime indumba, awungeke waswela ukuthi lanxa amabele ungasenzanga kahle udobhe ezidubini lezilimeni. Kanti njalo izidubu lezana lezilimo kuyakwekuseva njengokuthiwa ngama-cover crop ayabe egcilile ukuthi umhlaba uzimelele belinyile, amanzi akho angaze athathwa ngumoya ngalokhu lokho ukuthi i-evaporation. So kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi njengabalimi imisebenzi kake sikhuqule indlela esilima ngayo.
Sesikhangela ukuvunda komhlabathi ukulima ezilimo ezithiyeneyo kungaphathisa na
kakhulu. Okunye futhi angithi izilimo lezana ziyabe sezimali yasithi umuntu yabe lime intanga zamakomane, walima ama-leguminous plants izimba lezana ezikhuthayo kumbelezana ezesindi ziyanaba zinganaba zibona lazo ziyavuzisa umhlabathi zithiya umhlabathi zinjile. Bese kuthi emva kokuvuna abalimi bayakhuthazwa futhi ukuthi bathile izilimo lezana amahlanga akhona ahlale phansi laphana ukuze abe ngumvundiso emhlabathini ukuze singasasebenzisi kakhulu amafethelayiza lawa ayenziwa ngemithi ngoba ayachilisa, yiwo futhi amanye abangela komhlabathi lokuthi nxa siwafaka athisa izilimo zethu ngoba amanzi asemalutshwane afake ifethelayiza emhlabathini imeyizulu beselihamba izilimo zethu ziyatsha. Kodwa singasebenzisa okwemvelo lokhu ukuthi sekele kubonele khonapho kuvundise umhlabathi, siyathetha umhlabathi wethu izasuke kuvunda.
Ngenxa yokuguquka komumo womkhathi lokhu kwesinye isikhathi sibona izulu lisiba linengi kakhulu bese lisuke liswelakale okwesikhathi eside. Kungenziwa njani ukuthi abalimi babe bevikela izilimo zabo?
Nxa sikhetha inhlanyelo zethu kasikhethe inhlanyelo leziyana ezizala zikhule zizale masinyane. Kuso ukuthi nxa sizitshalele lezi zilimo sizilime silime sihlanganise lezinye khonokho esikhuluma ngakodwa i-permaculture sibe lama-cover crops okuthi izulu nxa selithe lahamba umhlabathi wami uyahlala ungatshiswa lilanga direct, kuyahlala kule mthinzanyana okhave umhlabathi ukwenzela ukuthi umhlabathi wana ungamanzi angaphephuki masinyane. Kanti njalo futhi nxa silima sebesivele silime ngendlela ekhona eZimbabwe esiyithuthukisayo ethiwa i-conservation farming, abanye bathi ugatshompo, abanye bathi yinkwaza, ngokushona bathi yisumvuthu.
Lo ube ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi yezokuguquka komumo womkhathi njalo engumqondisi we-Africa Voluntary Carbon Credits Markets Forum. Ngesikhathi imibono idabuke phakathi phezu kodaba lokusungula uhlelo lokusetshenziswa kwezithupha ukuchapha imingcele phakathi kweZimbabwe leBotswana, kule mibuzo eminingi ngokuthi kambe lolu hlelo luzaphumelela na. Intetho lezindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Emhlanganweni osanda uqhutshwa phakathi kwamazwe amabili oyi-4th Bi-National Commission oqhutshelwe edolobheni leMaun kweleBotswana kuyona le inyanga, omongameli bamazwe amabili baveze idlabuzane lokuqhubeka ngohlelo lokwesulwa kokusetshenziswa kwengwalo zamapassport kungene izithupha ekuchapheni imngcele. Umongameli Masisi uthe lokhu kuqakathekile njalo kuyindlela yokulwisana lokweqa umngcele okungekho emthethweni.
As the leaders have expressed their desire to do this not because we want it ourselves,
Inkulumo phakathi kwamazwe ethu ziyathembisa njengabakhokheli sifuna lokhu kwenzakale. Hatshi ukuthi kufunwa yithi kodwa kuyikulandela izivumelwano zeSADC kanye le-AU.
Kukanti uMongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kungaba kuhle ukuthi kungene isithupha ngoba vele ukusetshenziswa kwamapassport kwakungekho kungumkhuba wabuya labamhlophe.
We didn't have passports to move from one country to another.
Imbali yethu itshengisa ukuthi vele sasingasebenzisi ingwalo zama-passport. Zabuya nalabo abebezibona engathi bathuthukile okwedlula thina.
Kodwa noma nje omongameli bobabili bezama ukufaka umfutha kulolu hlelo okugoqela lokuthi banikeze iziphathamandla zamazwe omabili umlayezo wokuthi beqale ukusebenza phezu kwalolu daba, amanye amalunga edale lephalamende kwelo Botswana bathi abafuni lakuzwa ngalolu hlelo. Bayabuza ukuthi ukusebenzisa isithupha kusekudala ukuthi ugcwala abezimbabwe elizweni labo ngoba bebalekela isimo somnotho esingamanga kuhle elizweni labo. Ekhuluma edale lephalamende umnumzana Paulson Majaha omele iNatha Gqwetha okungumuzi oseduze lomngcele wezimbabwe uveze ukukhathazeka esithi inani labezimbabwe leBotswana livele luludubo ngokuqonga kwalo, kodwa uhulumende ofuna ukuqhubeka ngohlelo oluzakwengeza udubo ngamandla.
Kulibeka kunale mathata along the border especially khoneko
bukhanya kulodubo emngceleni ikakhulu enyakatho duze leZimbabwe, njalo akunacingo okudala ukuthi bangene ngobuningi babo okungekho emthethweni.
Kodwa umphathi ntambo obona ezongena kwabantu elizweni unkosikazi Anna Mukheti uthi noma nje inombolo zitshengisa ukuthi kule nani eliphezulu abezimbabwe elingena kungekho emthethweni, ukusebenzisa isithupha kungaphathisa ukuthi abantu bangene ngendlela esiqondileyo.
Ukungena
ngezithupha kuyindlela eqondileyo, yikho lo mongameli Masisi ekhuluma ukuthi ukusebenzisa izithupha kunganceda ukuthi siphathise ukuthi abantu bangene elizweni okusemthethweni.
Noma nje inkokheli yamazwe womabili isithi ilandela njalo ikhuthaza ezinqumo zenhlanganiso yokuzakazi le-Africa e-African Union yokuhamba kwabantu kanye lempahla okhululekile, abacubungula ezombusazwe abafana lomnzana efidle lancube bathi ungahambelani kwezomnotho kanye lezombusazwe kweleBotswana kanye leZimbabwe kwenza kube nzima uqhuba isivumelwano sokusebenzisa isithupha.
Indaba yokuhamba kwabantu bengela ma-passport besebenzisa izithupha izahlupha kakhulu ngokuba ezomnotho zalamazwe kazilingani kazifani njalo. Abantu beBotswana bahlezi kahle, ezomnotho zabo ziyasebenza balemisebenzi, yonke into ihamba ngendlela efaneleyo, ngakho ke asoze badinge ukuza kakhulu eZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Moyisalwane seZimbabwe ehlala kweleBotswana yena uthi kuhle ukuzanywa inkokheli yamazwe omabili, kodwa ngenxa yegama esencweni labantu bekhaya emazweni kuzaba nzima ukuthi abeBotswana balomukele lolu hlelo.
Thupho lona lolo lugubelela ukukhona ukuthi thina ngapha abakithi besi njoba na sisazi bahlezi begconwa ngendaba zokudalwa kwamacala lakho konke nje okwenzakalayo kungantwa akuphathi kahle.
IBotswana ilesivumelwano esifana le Namibia, njalo ukusungula kwalolu hlelo phakathi kwamazwe omabili akuzange kudunge imimoya njalo lokho sokusenzakala ngokuzanywa ngeleZimbabwe. Inombolo ezikhitshwe ngumkhethi edale lephalamende zitshengisa ukuthi eminyakeni emithathu edluleyo kulabeZimbabwe abayizinkulungwane eziphezu kwezilitshumi lantathu i-13,189 abangene elizweni ongekho emthethweni, njalo inani leli liya likhuphuka umnyaka ngomnyaka. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron Botswana.
Okwezi phathelane leMelika, namhla uZulu waseMelika umanyane ukunanza ikhefu elePresidents Day. Leli khefu laqala ukunanza ngomnyaka ka-1879 kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa likamongameli George Washington. Kwathi ngokuya kweminyaka laba ngelokuhlonipha omongameli bonke nje abakhethwa ukukhokhela eMelika asebe ngamachumi amane lasithupha 46. Ukuhlaziya imbali yaleli khefu uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe.
Usuku lolu lwaqala kungasiyo holiday kuyikucelebrate i-birthday kaGeorge Washington owazalwa ngo-February 22 1732 holiday kusukela ngo-1789 kulapho eyafakwa emthethweni ukuthi kube iholiday. Naleso sikhathi futhi yayilokhu celebrate i-birthday yakhe uGeorge Washington. kuze kwachinja ngabo 1960 lapho iCongress iyadecide khona ukuthi ngangcono usuku lolu lu celebrate ama president wonke adlulileyo. Yikho lapho-ke batshintsha le date yokuthi ingabe mhlaka 22 ibe on the third week, ngomvulo we-third week ka-February. Lapho futhi sibona kulomunye upresident layo wazalwa ngo-February u-Abraham Lincoln. So abanye bakuthakazelela kakhulu lokhu ukuthi sekuyintluda lomunye upresident. Njalo futhi bayenza ukuthi kube i-long weekend. Njengoba sibona namhlanje kuyi-holiday lapha e-America, i-long weekend, ukuthi abasebenzi bathole labo ukuphumula, njalo futhi bakwazi lokuthi baphakamise umkhonomo we-America ngokuthi bahambe bayeshopa bayodla out kuma-restaurant lento esifana nalezo.
Ye, wena unje sibili njengomoyo utholani phakathi kwakho zokuthiwa nje kulakho lokuthi umthelo we-tax kwezindawo kubekwe eceleni?
Ngithola at least ilanga lokuthi ngike ngiphumule ngibe le-long weekend. So ngiyakujabulela kakhulu khona lokhu ukuthi abasebenzi bathola isikhathi sokuthi bake baphume.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe osehlala kwele-Melika. Limuze exoxa lapho lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wothi siphe ithuba lina balaleli be-Studio 7 ukuze liphe imibono yenu.
Ngomhlaka lo mpofu lo okhulumayo kovarevare enkaya embasha thanda ukungeleli bomncane usupreme khwaphana embasha bingeleli bomncane ulawrence egonye abalandeli bakastudio 7 bingeleli u-anti ebhinga onamaja bingeleli umamncane ugrace harara bingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli bakastudio 7.
Sibonge ukuba khona emoyeni, hawu asibuye sibonge njalo iy'ndaba esizithola mihla nemihla. Hawu kahle lokhu ukuthi sihlale sincabaxhumeneyo. Ngidikangikulise nje bonke abangaziyo labangangaziyo abangithandayo nabangizondayo ukuthi hhayi asiqhubekeni siphile. Wababulisayo Evans intabuke etsholotsho kuzalwa kwabathuba. Manje ngobulawayo mbulisele le medrazi ya uzefu esusumane etsholotsho sikhula mdala ibambe njalo mbulise yonke imuli yanu wonke angeke ngibaqede sibaningi kakhulu kodwa ngithi inkosi kayisenzele kuhle. Ambonge baba, ambonge emsakazweni.
Ngithanda ukubingelela nje uThobekani Ncube, Progress Ncube, Indokohle Ncube, Zenande Ncube, abo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga danko.
Obingelelayo lo owena Sibongo Ncube, ngithi sengathi ngingayibamba kanjalo inkosi nibusise uqhubeke ngomsebenzi wenu uye phambili, siyabonga.
Ya, mina ngithandani lo Ncube, ngithanda ukubulisa nkosikazi wami Flapusi lapha eLuigi Sithobekile Mlilo, ngibuyelelele umntanami uFana, ngibuyelelele umntanami uTha, ngibuye ngikhuphuke ngiyeGwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lomamazana lapha emashonomoshe uMasu, ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho uOtfin noAustin nabanye nje abafowethu abanye engabadlanga, kodwa hhayi qinile. Sibonge Studio 7.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje sikhangela ukuthi abalimi bengasebenza njani ngalezi zikhathi zokungani kuhle kwezulu kumbe line kakhulu kudalwa ludubo lokuguquka womumo womkhathi emhlabeni jikelele. Singakehlukane wathi sikhangele ebesikhokhela. Elebelarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba okuthengiselana lokunye. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwehla namhlanje oluvalelisayo ngudabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.